Omama abaningi sebeqalile imizamo yokuthi labo babe ngosomabhizimusi okwenza ukuthi labo benelise ukuzimela banakekele nemuli zabo. Uhlelo lwe-ProWeb lujonge ukuthuthukisa omama njalo lubanikeza ulwazi lamacebo okwenza ibhizimusi. Omele umqondisi wenhlanganiso ye-ProWeb unkosikazi Ophilia Mbayiwa uthe izifundo lezi bazenzela ukuthi omama benelise ukusebenza emabhizimusini abo bethole inzuzo njalo basebenze ngobuqotho.
Abantu be-ProWeb abaseHarare bananzela ukuthi koBulawayo omama bakoBulawayo kabazange baziswe bebekwazi ukuthi ibhizinesi ziranwa njani. Basebebuya lapho ukuthi bezoncedisa omama bonke abazenzelayo ngezandla zabo abayenelisayo ukuthi besebenze bencedise abanye omama belungise amabhizinesi abo ebelobuciki obukhulu ukuthi bekwanise ukuthi bebhale konke abakwenzayo ngamabhizinesi abo. Bekubhale phansi, bebekwazi ukuthi i-business iyodwa, i-personal life iyodwa. Bekwanise ukuthi ngabe kuthengisa befake imali eceleni engahlangani le mali endlini. Befaka ama-systems abo wonke in place. Bekwanise ukuthi bebhadale ama-taxes ngoba kuqakathekile ukuthi ngambe run i-business ebhadale ama-taxes. Abantu bezimra babuye labo benxusiwe ngabantu be-ProWeb ukuthi bezofundisa omama ngokuthi izimra kuyini, ukubhadala i-tax kuyini.
Omunye wababalisi abakade befundisa omama laba unkosikazi noMathemba Ndlovu uthi ukholwa ukuthi umuntu kumele ahlale ethuthukisa ulwazi lwakhe njalo uhlelo lolu lusiza omama kakhulu. Ukhuthaze omama ukuthi baqhubekele phambili njalo bakhuthalele ukuzithuthukisa. Yena ungomunye owenza izifundo lezi kodwa khathesi usefundisa abanye ukubhala uluhlu lokuhlela ibhizimusi, i-business plan.
Ngiyathaba kakhulu ukuthi ngibe yingxenye yalolu hlelo lwe-ProWeb le-Virgin Unite, uhlelo oluthuthukisa omama olubapha ulwazi olokukhulisa ama-business abo. Mina ngaqalisa le-ProWeb ngingomunye wabafundayo kodwa basebengicela ukuthi ngifundise lami ngisekele abanye omama. Ngangibancedisa ikakhulu ukubhala ama-business plans.
Abohlangothi lukahulumende olwe small and medium enterprises bethule umbiko emkhosini lo bethi bayazithakazelela kakhulu inhlelo ezithuthukisa abantu njalo uhulumende omutsha ufuna ukuthi omama bathole amathuba kwezomnotho. Bathi njalo kule mali esezibekwe eceleni ezenhlelo zentuthuko ebhanga elikhulu elelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe kanye lamakampani enjengabo Homelink okuyimali abesifazane labo okumele bayifinyelele. Omunye wabaphuthe izifundo unkosikazi Mariet Mpala uthe izifundo lozi zimphathise kakhulu ngoba ngesikhathi eqala izifundo wayesefuna ukuvala ibhizimusi lakhe kodwa khathesi ngenxa yolwazi lokuxhumana labantu abalembono ehlukeneyo usephumelele njalo usesebenza lenhlanganiso ezimbalwa.
Ngaqalisa iDinga Indawo Gardens ngisenza i-horticulture le-events the place. Kodwa ngenxa yokuthi ngangingela training ngangine vision kuphela, i-training le mentorship kwakungekho. Ngakho ke ngayinvesta a lot of money, imali liyana yayeganyeni kodwa anzange ngidele. I-partner yami ya give up, lami kwasekunganise ngigive up ngoba kwasekunzima.
Omama abaningi basalele emuva kakhulu kwezamabhizimusi leminye imisebenzi yenotho. Iningi labo lenza amabhizimusi amancinyane afana lokuthengisa amatamatisi lokunye. Kodwa kuhlelo lolu, iningi labo mama sebephatheka kumabhizimusi amakhulu alesizotha. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.